sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inengi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahlafahla mpijana enga expandi kuma issues kumbe engasiniki information eningi.
Ibandla le MDC Alliance selixotshwe ngumgcini sihlalo ogajwala besifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha lisithi ukuqhubeka kwakhe elilunga kukuzangcolisa ibizo lebandla. Ibandla le MDC lithi obe ngumqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe kasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lanxa ephikisa ukuxotshwa kwakhe emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Lwendleko zikahulumende ibudget olwethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube soludale inkulumo abanye besithi alusoze luphathise ukuthuthuka komnotho welizwe. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumsekeli kamongameli webandla le MDC Alliance uthi uluhlu lolu lwehluleke ukulungisisa ukungahambelani kwesisindo sedola leZimbabwe lelemelika, njalo wathi iholo lezisebenzi bekumele likhangelwe ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe umthuli uthe imota ezileminyaka edlula elithumi akusamelanga zithengwe phandle kwelizwe, njalo wathi abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezilithumi $10,000 abasoze babhadale umthelo we-tax. Uncube uthe ababele mali edlula $1,000 ebhanga nyakenye ngesikhathi ilizwe liguqula imali bazaphiwa imali yokulinganisa isisindo semali abayilahlekelwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutjera.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahlafahla mpijana enga expandi kuma issues kumbe engasiniki information eningi. So kumele sihlale phansi silicubungule ibudget. Kodwa ngokubona kwami ubethe ibudget ngele 402 billion. So kusitsho ukuthi embone njengani abantu bebekhangelele ibudget elikhulu kakhulu ukwedlula 402 billion. Ngokuzwa kwami ama ministries ama pits abo ebeyi 1.1 trillion. So abantu abaningi bona njengani kabathabanga ukuthi ibudget beliphansi kangaka, kodwa ngibona njengani uminister ubesebenza ngemali ayikhangelele ukuthi azayithola nxa sikhangelele ukuthi i-economy isiguqe ngamadolo kathesi.
Ngamafitshane ungathi kahle kahle kuyini okuqhakathekileyo okukhulunywe kubudget le?
Kathe sengathi engubonileyo ukuthi usengeze i-tax free threshold ukusukela ku 5000 RTGS kuze kube yi 10000 RTGS. Njalo izikolo sezathola i-sanitary wear yamankazana lama PPE. Njalo khanya njengani umphathi ntambo ufuna ukwengezelela i-duty kumbe i-excise duty on into ezinjengotshwala legwayi. Ngibona njengani njalo umphathi ntambo uzame ukunika i-higher education imali enjengange 14.2 billion le-primary education imali enjengange 55.2 billion ube sithi nge-infrastructure lento ezinjengalezo. Kodwa esingathi asikakuboni ukuthi uholo lwama civil servants luza hamba njani ngoba kacacanga ukuthi uhlelo lwakhe luza belumi njani xa sesingena kundaba le
izisebenzi ngokubona kwakho ibudget le izihambele kahle na xa sikhangele lokho okukhulunywe kakhulu ngendaba ze bonus
xa sikhangele ibonus ngibona njenga nomphathi ntambo wenze into enhle kakhulu ngoba uthe i tax free threshold bonus izaba i $25,000 kodwa izisebenzi ngibona njengani uDubo abalalo ukuthi ngomnyaka ozayo isalary yabo iyabe injani khonokho akukhulunywa kuma highlights lawa ube ngacacanga ukuthi uza zamacebo bani ukuthi indaba esebenze ukuthi bafuna imali elingana le $520 ababe ithola ngo 2018 uzayihambisa kanjani so kumana njengani bengathaba okwesikhatshana kodwa sikhangele long term bazaqhubeka behlupheka ukuthi ama salaries abo azabe emi kanjani nxa sikhangele ukuthi umphathi ntambo ubengasitshelanga ukuthi uza samacebo bani
umnumzana Masimba kutshela yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDC Alliance lithi seliqothe obengumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane kuleli bandla koBulawayo unkosazana Tendai Masocha phezu kwamazwi akhe avele kubomakhalekhukhwini kuyona le iviki. Kumazwi akhe uMasocha uthe bengaqhubeka bemhlukuluza ngodaba lokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mtshehiwa uzagcina eveza ukuthi uMtshehiwa labanye abasakhulayo abangamachumi amabili babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsayi Mahere uthe uMasocha wethula amazwi angahambelani lesiko lebandla ngalokho usexotshiwe. Yena uMasocha wayethe usesuka esikhundleni kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla. Kodwa ibandla leli lithe ukuqhubeka elilunga kuzabangela ungahlaliseki kwabalandeli bebandla. Ibandla le-MDCT lithi alisoze livumele oyingunobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leli lithi uBebe sowaxotshwa lanxa yena wakhweza lolu daba edale esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo.
I-court enkulu eZimbabwe i-Supreme Court yarula kudala nge-situation e-MDCT yacacisa okumele kwenzakale kusiwa phambili. I-Supreme Court ayizange ithi i-MDCT sekumele ukuthi i-constitution yayo imiswe. I-constitution ye-MDCT in fact yaqiniswa nge-decision eyenziwa yi-Supreme Court. So i-decision ye-Supreme Court makuwukuthi yaqinisa i-constitution ye-MDCT and uBebe yena manje sithi ufuna ukuchallenge i-decision enziwa yi-National Council. Ngibona nje mina edlalisa isikhathi sakhe le mali yakhe ngoba kukho nje lapho okuziya khona. And akungibangalisi ngoba njengoba esesupportwa ngabantu be-alliance kunini abantu be-alliance besiye emakhothi besiyozama ukulwisana lathi and each time siyababhuqa nje. Laye uBebe nje manje cabanga ukuthi eyakhe indaba izoba different uyadlala nje ngoba akulamehluko uxoshwe elexoshela i-reason and i-reason yakhona silayo ku-constitution yesivumele ukuthi simxoshe ngendlela samxotsha ngakhona. So yena manje sitshela ukuthi uzobuyela kusemkantolo lapho esawina khona aye presenter eyakhe olakhe udaba oluphikisana le ruling eyenziwa yi-Supreme Court. Nginguye nje mina ngagcina imali leyo ngithengele abantwana isitshebo ngodaba angeke azaluwina.
njengoba esitsho yena umnumzana Bebe ukubana kasoze asuke esihlalweni sakhe ngoba kaxotshwanga okungekho emthethweni. Kuyini okuzenzakala nxa kuyikuthi selisenza umhlangano wenu okukhetha inkokheli lizama phana ixesha lokubana aqale alungisise udaba lwakhe kumbe selihle lakhohlwa ngaye?
UBebe akusoze kube ngokuqala ukuzama ukwalela esikhundleni esexotshiwe. Sikubonile even lapha e-America, siyakubona even khona manje ngo-Trump owadliwa kukhetho ngu-Joe Biden entsara la yokuphuma esikhundleni ezitshela ukuthi yena wawina. UBebe la ngimfananisa lalokho. Ekugcineni nje mina i-advice engamnika yona nje ukuthi akulanto ezotshintsha mnumzana Bebe. I-decision yokuxotsha yavunyelwana ku-National Council. Ma uzitshela wena ukuthi uzosala ulokhu sesikhundleni sakho, asazi ukuthi uzosebenza lobani, ngoba okokuqala usoze ubizwe kuma-meeting. Okwesibili, akula membership ezobelandelana lawo. Wena usozikhethela i-alliance, buyela ku-alliance uyokontesta khona ukuba ngupresident we-alliance, ngoba yibo abantu odlelana labo. Thina abantu be-alliance asidlelani labo kusukela nge-time siwina i-Supreme Court judgment. I-MDCT, MDCT angeke ubelonge emabandleni amabili. So kumele ukuthi wena ngabe usebenzele ukuthi uye contest. Uma ufuna kuba ngumongameli weparty, hamba uyo contest ukuchamisa ngale. Ucontest lo chamisa ku-alliance, libone ukuthi liphuma kanjani. Kodwa ngapha nje udlalisa isikhathi, udlalisa le mali yakho. Khohlwa nje ngakho ku-MDCT ubulayo i-chance, wayidlalisa ngoba ufuna ukumamambande ube ngapha la ngapha. Thina asivumelani lakho ukumamambande kwakho. So okwamanje nje usuwedwa isupport yakho ungazibuza khona manje ukuthi ivela ngapi. Uzokwazi uzothola ukuthi isupport yakho ivela ku-alliance. Even izimali zona lezo zokuthi uphushe ama-court case ona lawo, even i-campaign yakho, konke izimali ze-alliance. And thina sivumelani lakho konke lokho. So ungaqhubeka mfowethu, lilungelo lakho lokuthi uye court, but angiboni ukuthi kuzophumana.
Umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele-Melika. Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Bednico Bebe kunye legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole yehlule. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi obesebenza e-ofisini kamnumzana uBhedaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle, umnumzana Gideon Mapopotera ubotshiwe izolo esetheswa icala lokupha i-visa okungekho emthethweni umnumzana Ali Mohammed. UMohammed ngomunye wabasesitokisini phezu kodaba lokuzama ukususa ingudlu igolide elizweni belo nkosazana Henrietta Rushwaya. Iphephandaba le-Newsday lithi umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume kasamiswanga emthethwandaba izolo ngemva kokuba amapholisa ethe asacubungula icala aletheswayo elokuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukudingela izihlobo izitanda zokwakha izindlu emzini we-Westley. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bakhulu bohlelo lwe-Studio 7 nangibalaleli bethu, cela lisibuzele lapha u-president wethu uMnangagwa, ngoba siwa lokho kwenzakala ezikolo thina abazali asikuzwisisi. Qala sasithe izikolo azivalwe zingavulwa until next year, isikhalazo sethu asemukelwanga. Khathesi abantwana sebesezikolo akula matitsha, amatitsha ngasebuye khathesi ngemande se abantwana sebefunda ngama-days. Kambe kusani shiwa abantwana bethu yini abazayifunda? yabo saqala sabona kuma doctor kuma doctor kwathiwa sekufanele abelaphe ngamadays abantu baphela du elizweni khathesi kulandela imfundo imfundo yabantu abethu bazali iphelile 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 du endafika khala ngoba nxa abantwana bazafunda amadays kwaye kwabonakala ngaphi khona lokho ukuthiwa umntwana uzafunda amadays shua awu kambe singaphi sihawu lozwele oshuwa sidubekelani kangaka sibhitshelwani kangaka kwaye kungalalelwa thina lathi izikhalazo zabantu banaba abangalancedo kodwa nxa sokungamavoti sabe sesidingakala thina kodwa izikhalazo zethu azimukele kathi sihawuliselwani elizweni sidubekelani lapha ezimbabwe thina siselizweni elikhululekileyo esizitsho ukuthi yilizwe lethu likhululekile kodwa liphinde lisithwalise nzima thina ngokukhululeka kwalo awu hlobo zami hayi mna kuya ngani bazali bazali asivule namehlo ngabe kuyenzakala wani umntwana uzahamba esikolo engatholi imfundo ebuya lecorona ngabe kuyenzakala ngasiyahlalisa sitabambana sihlalise nabantwa bethu bengaye ezikolweni hlalise abantwa bethu thina bazali sizenzele lapho kwethu kusemakhanda ethu ngiyabonga
amavuko ngithanda livukile kodwa emakhumbini amane omhlaba edaluka ekezimapisa khonaphana omalaba ekohole ngilivusa edaluka ngilivusa kwesivalo ngilivusa imbalama village yakho eqale khonapha abizwa edaluka nenguza stripuroti afinyela nesibangane ngiyaphila kodwa hayi siyabonga eyi mina lapha engikhona ngihawukela nje ukubona umzulu liphazima kwezindawo ukuthi liyana lapha engikhona hayi edaluka bakuthi hayi Hezu vivi ya di dadu wa izulu. Ya na sivili ya wanda. Sasa zungukona lizavuya. Kote vya pita duina. Ye ubaba. Umoje ni mbwe nyadu. Daduka.
Sadbonani ya digile ila kuna ngampo Studio 7. Basakazo vashili azu. Usakazo ya wazu uzikipi zindawa. Shua. Yazi ngilo shtupo ngabantu bakithi. Kata watu bakithi seba banjani. Ibi ningomi ya kuluma uti utala wa unginje kwa kukusu mambo lumzili gazi. Kuto ne mkila jumutu zo kuluma uti shona. Yei minangilin tebele. Ishona minangilin tebele. Ui nikati okufuna gara kakulu pakati wabantu. Iwa kulu lawa abafuna uba lomandlu lulungaka. Pero ishona likuwa na kona ngapisi ndebele. Umutu wako nafike ngomoyo. Eti ina kafuni ama shona. Wali mwona wapindewele lako mwoyo. Ufiti mtu wako lengo wako panda. Eti kafuni shona. Wali mwona wapindewele lako panda. Matupakiti. Sewe Simon. Izi mbape sifuna ikululege. Tina esi ngako uti. Izi mbape ka ikululege. Kuna katalegi uti. Kululua mshona kumbi. Kululua mdewele kumbi. Kululua mbani. Umuntu kupelo Afrika. Mwene sifuna kutabuse izi mbape. Maeza nandeli constitution ya gini. Katili nalaba wata wajale na vantu. Tika kululi nabesi mdewele. Lani niliti umtwakazi lokho sekuhlala ikhuluma ngakho lisebenzise ukuphambanisa abantu libehlukanisa ngemihlobo khonapho phakathi kwelina bomthwakazi kulamashona amaningi khonapho ngenxa yokuthi amashona lawo afunda ukukhulumisa isindebele azalwa ngomama besindebeleni kodwa yise bengamashona asebiza amanye amashona mashona bebelani icabango yeni leli ukuze sithuthukise lelizwe lethu
sakubonani kwistudio 7 igama ngupristinibele okhulumayo ngifundwe into eyodwa ngamaelehlinzi ye-amerika ukuthi kwakhona ama-state institution government infiliated by the incumbent president utrump bekade ekhulumeni ukuthi yena eliye kuma-elections kwathinithini ngabe bekuse-afrika ama-electoral commissions mbe lama-court bekuza kuma lalowo busayo ngaleso sikhathi kodwa sibone ama-court security konke be-dismiss ama-claims ka-trump lokho kusivezela ukuthi kwakhona how independent are state institutions kwamanye amazwe ikhulumeni kwakhona ngabe siya kufunda njengamazwe mbawe awe-afrika ukuthi parties akumelanga ngabe yiyo futhi alesei kuma state institution la kumelanga ngama institution baseva abantu for example i-army police ama-courts into ezinjalo kwamelanga kuhlanganiswe le politics kumele kusebenze kumele ilizwe kudefenda ka-interest awelizwe hayi i-interest ye-political party
Basakazi beStudio 7 mina ngumahubo mahlaba ngilapha eJohannesburg kethu eAmerica hambe ngendlela e
ubuhlungu kakhulu Trump ule support ngikade mele ukuthi aphumelele kodwa kulobuchilo obukhona siyathemba i-court izakwenza kube ngcono kakhulu uzaphumelela Trump
salbona salbona balandeli baka studio 7 kanye labasakazi bonke khona ngaphe America okhulumayo uvusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa siyezwalana ukukhuluma kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale inkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezana kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezana mina impendulo yami ngizathi ngiyamizwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezana okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala ngamahloni kutho ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso bazazi kahle futhi bamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga isezimbabwe sifile ngenxa yezanu PF kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshuliwe yonke into abadlula mahala bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema toll gates angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu bengaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba abantu bahamba ngaphandle ikakhulu kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa ezimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zasezimbabwe and into ekhona kakhulu abantu bezanuphiwe sebethatha izimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo izimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanuphiwe lithatha izimbabwe liyenze eyosendo lwangancane sokungathi zanu PF yona izimbabwe konke khonokho singabantu sikubhekile sikukhangele kuzizwisa ubuhlungu ngoba singelaseyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala kodwa abantu bezanuphiwe noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene okusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini kungakhethelekile ukuthi i-MDC kumbe ngobani singabantu nje abantukazana nje abayizizalwane zezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezanuphiwe vela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula naliphendula kuyikuzidoduza lizidoduza ngento engekho lisokolisa abantu bantu bezanuphiwe ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulalayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa i-corona idinga abantu abaklini abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akulamanzi pho kungani kuyaze kucatshangwe manje kuthiwa ibulawayo kayivalwe i-corona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebenze beqala ukubanjwa ngoba akunanto eyenziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele ukufaka imali ezihambenzeni ligijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlini zeni kuhlela imali engukheshi ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele izimbabwe yeni lodwa bantu bezanuphiwe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, iphephandaba le-New York Times lithi abalobudlelwano lomongameli Donald Trump babikwa bezama ukuzisikela ehwahweni ukuthi abaxolele amacala abo. Lokhu kulandela ukuxolela akwenze owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn ngolwesithathu wakhululwa ejele. Kunjalo nje igciwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu ngapha kwele Melika osekubhubha abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ngelanga. Kunjalo nje okhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden useqalisile ukuphiwa imfihlo yelizwe. Lokhu kwenzakala esekhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe kuyona le iviki. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, nibona ngathi i-cabinet yakhe uzama ukuthi enze lokho esingathi thina i-rainbow okungathi kuhlanganisa imhlobo yonke ekhona kuleli lizwe ikakhulu labo abangathi baphakeme abaningi abavota kwenze umahluko. Yikho ke engibona kwakhathezi ngibona ngathi kunjalo ngoba sokukhona abamhlophe, kukhona abamnyama, kukhona njalo lalaba abespanyol. Yikho ngibona ngathi uyazama sibili kakhulu ukuthi athi take care of ama groups wona la amvotelayo ukuthi abe ikholokwa ikukhona. Ngeza ngengazi amabizo ngamunye ngamunye wala madoda kabomama sebengenile. Kodwa ke mbona ngathi uyazama ukuthi enze khonoko okuthiwa i-rainbow ukuze kubalanse. Asithi thina ku-homeland security laphana siyabona undoda lo owespanyol ngoba yibo kakhulu abahlupheka kakhulu ukungena kuleli lizwe. Singazi ukuthi yena uzaphatha njani khona lapha.
Abanye bathi khanya ngani lihlandla lesithathu lika mnumzana Obama nxa ukhangela ukubana iningi lalabo abakhethiwe babesebenza kumongameli kaObama. Ubona ngani umbuso kaJoe Biden uzabe wehlukene na lokaObama kumbe vele uzazama ukuthi agcizelele khona okwakwenziwa ngoObama?
Ngingazi ke lapho ukuthi laba bakhulumayo kakhulu laba bachothozayo abaka Trump laba baphumayo ngengalaleli Fox 4 lapha bekhuluma khonoko. Kodwa ngiqiniswe ukuthi uyazikhandela laye owakhe umbuso. Kuyabe kulungile ukuthi athathe abantu abazinjalo abantu asebenze basebenza ngaphambili abale experience. Ngoba ngiyakhumbula uObama la ekhanda eyakhe i-cabinet babekhanya bemchothoza besithi wenza eka Clinton ngoba ethatha labo kakhulu ababesebenzela uClinton ngaleso sikhathi. Laye uyazithathela bakhe uzazenzela owakhe umbuso oqondane laye ngokubona kwakhe. Ulezinto ezingama-emphasis alazo azibonayo ukuthi uzazenza njenge-climate change and so on. Yikho ke mbona ngathi laba bathi uyakwenza umbuso kaObama hayi ikuchothoza nje. UBiden uzenzela owakhe umbuso labantu abazwisisayo ukuthi nxa ebakhangele bazaphakamisa umsebenzi wephambili. Nxa ngenza owesithathu kaObama uyabe elungile ngoba umbuzo kaObama wawungcono kakhulu lalokho esivela khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Ngaqhibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget lisithi iyize. Ibandla le-MDC Alliance selixutshe obube ngumgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha. Silugqiba ke lapha. uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.